Indaba yama taxes, ama tax returns ka Trump abesala lawo. Ngesikhathi engupresident ubezama imizamo yonke ukuthi afihle even ungaze kuthiwe kaphiwe ngenxa ukuthi akhutshe ngenxa ukuthi ube layo ipower yokwenza njalo. The Supreme Court is the highest court in the land. Nxa sebetheka awakhutshwe, azakhutshwa. Ngoba kathesi umuntu osebenza tax department, the person who is in charge of the taxes, the tax department lapha, usengumuntu oyabe appointwe yi-government engasiyo ka-Trump. So Trump wayezilungiselela umuntu wakhe imfayili ukuthi uzabe lokwesala lokukhupha amaphepha. And labantu ukuthi bawatshontshe bawakhuphele egcekeni kwakunzima ngenxa yokuthi babesesaba ukuthi ayekhangile. Wakathesi okunye okumenza ukuthi abesalele ezikhundleni yikho khona lokhu ukuthi abone ukuthi amaphepha lawana zonke izinto kade sanelisukuzifihla ngenxa yokuthi ubesebenzisa amandla akhe okuba ngupresident sesizachayeka nje egcekeni. Nambona ngani amaphepha lawo kungakansuku zatshwala azabe sekhona lathi sesiwabala sibone ukuthi ubillionaire waye ebhadala malini ama-taxes. Njalo njengoba kuthiwa waye-double dip abantu abakhe babhadala nje omnye ngu-consultant ngapha ephinde ebe yi-employee. Siza kubona konke lokhu egcekeni ngabona yikho kade besesaba ukuthi bakhuphe.
Ubona ungani nxa kathe sezavezwa ngumthethwandaba kuzavala yini lokhu okwakuthiwo ngabanye ukuthi sokuyiloko okuthiwa ngesilungu yi-president ukuthi abayabe bezafuna labo ukuthi bengavezi benze njengaye umnumzana Trump.
Ukungavezi ama-taxes e-America akusoze kube yinto ezakuya seyaphambili. U-Trump waphumelela because wathe sala ukuveza ama-taxes akhe ngum-Republican. Usisazi ukuthi Republican Party njani. Amboni mntu lo mdemocrat ongathi khona u-Trump waye warana walukuveza ama-taxes akhe ama-Republicans bavume. Oma-Republicans ngotsotsi. So, abasoze bevume lokho indaba yokuveza ama-taxes iza kuba isiba indaba eyaphambili. Ama-Republicans babekwazi ukuthi u-Trump ufihlane ngokungavezi ama-taxes. Ngabe wayeveza ama-taxes akhe ngaleso sikhathi kumele awaveze. Abantu babezabona ezinye izinto okungamelanga bazibone ngenxa ngabe sawina. Njengoba wayeseyi-candidate esesele yedwa, yikho bamsekela ukuthi angavezi ama-taxes. But ambona ukuthi ukwala kwakhe singathi kuthiwa kusethe i-precedence. Because nxa bengawavumbulula kathesi, ozawala uzakwazi ukuthi phambili kuzaba le Supreme Court eza ukuthi kawavezwe. Layo it's another precedent again ezakwenza ukuthi abantu bakwesaba ukungafuni ukuvula ama-taxes.